Ngiyabonga. Kutshengisela ukuthi uBiden le-United States ngathi le-NATO bazimisele ukusupporta i-Ukraine. Ngakho konke abalakho ukuthi uPutin angaphumeleli kule mpi yakhe ayiqalileyo against i-Ukraine. So, yeah, kube yinto emangalise kakhulu ebantwini abaningi isibindi alaso sokuthi aye ku-front e-Ukraine lapho kungenamabutho e-US, okuyinto yokuqala kuma-president onke. Kutshengisa ukuthi uzimisele kakhulu uBiden ukuthi ancedise i-Ukraine ngezikhali langezimali ukuthi balwise i-Russia.
Ubona ilizwe le-America lizaqhubekela phambili na lincedisa ele-Ukraine empinile, ngoba kukhanya ngani sokungani akuhambi kuhle lelizwe le-Russia. I-America izaba lesibindi sokuqhubekela phambili na inceda ele-Ukraine.
Yeah, mina ngokubona kwami i-America izimisele ngoba kule bipartisan support lapha e-Congress, both ama-Republican lama-Democrat ayavumelana ukuthi kubalulekile ukuthi uPutin angayiwini le mpi le e-Ukraine. So I think America is missing to support Ukraine all the way.
Umakhelwane, namhla uMnumzana Biden usechaphe wangena ekwele Poland. I-Poland lile mngcele okuthiwa yiwo omude wedlula eminye imngcele lelinye ilizwe, lelizwe le-Poland. Ele-Poland lona lingathola yini kube lingafuna yini uncedo nxa sesikhangela ukubana lingcelelane le-Ukraine?
Well, i-Poland siyazi ukubana iyi-member ye-NATO and therefore i-NATO yavele yatsho part of i-policy yayo i-NATO ikuthi anyone othinta i-member yabo e-NATO uyabe ethinte i-NATO yonke. So uPutin into angeke aze ayenzile ngoba even impi le ayilwayo le-Ukraine uzama khona ukuvimbela ukuthi i-NATO isondele eduze kwakhe ngoba i-Ukraine ifuna ukujoyina i-NATO, ngoba ifuna ukujoyina i-European Union and uPutin yikho akulwisayo khona lokhu ukuthi i-Ukraine njengoba kuyiyo i-neighbor yayo enkulu ingabambani le-NATO, ngoba uthi yena ikuyabesebelethe i-NATO eduze kwemngcele wakhe. So yebo,
hayi, carry on.
Yeah, so i-Poland I think i-protected ngokubana ivele iyi-member ye-NATO and angeke izithinte uPutin nayoyazicangeka zayithinte.
Njengoko kutsho kwami uPutin sokumqhuphululaka khonokho ukubana ele Melika liqhubekela phambili lincedisa ele Ukraine. Usethe yena useza isivumelana laso lele Melika usesikhansila lesivumelana kasasifuni esama-nuclear. Uthini ngakho khonokho moya?
Yes, siyazi ukubana isivumelano esasikhona esokuthi every year ama-inspector awe-America ayahamba ayo-inspector ama-nuclear weapons awe-Russia lawa abe-Russia bathumele awaba ama-inspector ukuthi a-inspecte ama-weapons awe-America, bekuyinto ebinceda kakhulu ukunikeza umhlaba wonke jikelele ithemba lokubana angeke kube lokulwisana okuzo-include ama-nuclear weapon, ngoba I think amazwe lawo mabili njengoba kuyiwo alama-stockpiles amaningi awama-nuclear ukudlula abanye, bathembisana bavumelana ukuthi abangeke basaqhubeka beproducer amanye ama-weapons awe-nuclear. And then into le yasuke yastopha nge-COVID ngo-2020. Abazange basaqhubeka, so bese kumele baqale ukuthi since i-COVID ingasekho ama-infection lawa bawaqale futhi phansi ukuthi abe senziwa every year. UPutin usezonde kakhulu ngodaba lolo ukuthi i-America lokhu isapota i-Ukraine. Usethe yena-ke akasafuni ukuthi isivumelwano lesiyana siqhubekele phambili sokuthi ama-inspector acheck. So khona lokho kuyingozi kakhulu for umhlaba wonke, ngoba ama-nuclear siyazi ukuthi awa-destroy nje just wona amazwe lawa alawo. Uma kuwukuthi into ye-nuclear ingenzeka, ama-nuclear angadestroya umhlaba wonke jikelele. So I think into eyenziwa nguPutin is very irresponsible, ngoba yena nguye oqale impi le ye-Ukraine. So ukuthi abesengezinye indlela usezama ukuthi uyatrethe, usho ukuthi uyatrethe yena ukuthi usengafuni ukuthi asebenzise ama-nuclear, ngoba ma kungasela ama-inspection awenziwayo angeke kusaziwa ukuthi ulezikhali ezinjani ezilama-nuclear azikhandayo ngale kwakhe.
Kato mbuzo wami bengifuna ukubuza ngani, ngoba bengifuna ukubuza ngokuthi ele China lona lingena ngaphi, ngoba kuzwakala ngani liyamelana lisekelana lele Russia. Kukhona yini okwenziwa yi-China? Liyaphika kodwa ilize le-China ukuthi kule zinto elizenzayo kumbe lisekelana lele Russia, kodwa kubikwa kunjalo.
Well, ele-China lona selathi lona li-neutral kulolu daba, kule mpi le yenzakala e-Ukraine. I-China I think yona for i-prosperity e-China angiboni ukuthi ingakwanisa ukuthi i-support i-Russia directly. Siyazi ukuthi iyasupporta uPutin indirectly, maybe ngokukhuluma, but hayi ngokuthi ingenele ngezikhali empini le, ngoba ubudlelwano elabo i-China ne-US ngathi nje lomhlaba wonke jikelele yona ikhangelele ezomkhonomi, ilwisa ikhangelele ukuthi yona ifuna ukuba yi-number one developed country in the world, and ukuthi ingenele kudaba lolu angiboni ukuthi kungahamba kahle kulezifiso zabo abafuna ukuzenza.
Ngiza kuthi namhla, just for the sake of this interview, ngoba half of i-interview leyo ngizayisebenzisa ngomhlaka 24. So ngiza kuthi namhla sokulomnyaka impi le iqaliswa nguPutin wangena kwele Ukraine, abantu bakhangelela ukuthi ha kuzathatha nje inyanga kumbe ezimbili kumbe ezintathu ele Ukraine liyabe selisarendile. Manje sesibala umnyaka impi le yaqalisayo, siyibona iqhubekela phambili ukuthi iziyaziye phethanini.
There's only one way impi le ezophela ngakhona, and the only way is ukuthi iRussia iwithdrawe lamabutho ayo back to eRussia, and i-Ukraine I think the fact ukuthi isidonsile umnyaka ikhanya futhi ingathi iyanqoba, ngoba isithethe back ama-territories ayike athathwa i-Russia, kuyatshengisa ukuthi izikhali le-support i-Ukraine eyitholayo from amazwe afana le-America lama-European Union countries abo-Germany labo-England iyatshengisa ukuthi ilizwe ama-countries amaningi awavumelani lokube invasion le enziwa nguPutin, and i-Ukraine I think izizalwane zayo zizimisele ukuthi zilwe le mpi okwazi ukuphela zithi sinikeni izikhali thina uPutin sizomnqoba lapha, and ziyatshengisa ukuthi ziyanqoba. So kusho ukuthi ngezinye indlela uPutin sokumele asebenzise ama-weapons amuch stronger, maybe even afana layo i-nuclear ukuthi astophe i-Ukraine. And i-Ukraine sizwa sisithi yona not only ifuna ukuthatha back i-land yayo ethethwe i-Russia during le war, but even way back leka-2014 lapho abathatha khona i-Crimea, uZelensky uthi yena sebezimisele ukuthi le-Crimea sebeyifuna back. So bazimisele ukuphusha i-Russia all the way back to lapho ebikhona before bethatha le-Crimea.
Manje banozanqoba lapha.
Hayi, eqinisweni masi eqinisweni i-Russia ayilayo i-chance yokunqoba, ngoba even imorali lamabutho ayo bayakubuza la ukuthi kanti vele impilo yesibangane sengathi abekho motivated enough njengama-Ukrainian abafuna ukuzidefenda. Ama-Ukrainian especially khona manje bacela lokuthi bafuna ama-fighter jets. Sizwe kuthiwa i-UK isiqalile ukubatraina ukusebenzisa ama-fighter jets. I-America layo sizoyibona ilandela. Once bangathola la ma-fighter jets, babe sebelezikhali ezinafu zokuthi babe sebekwanisa lokuthi babhombe phakathi kwe-Russia. So i-Russia ekugcineni kuzomele nje uPutin agoqe umsila abuyele emuva asarende achiyane layo le mpi le ngoba nguye ongayiqala.
Umsila kaPutin uyagoqeka na ngoba sizibone ngumuntu oziqhenyayo oyimeko.
Ye, well yena ngabe ngumuntu oziqhenyayo but okusalayo if abantu baserussia bangaqala ukulubona uhlupho lolu oluletwa yile mpi yibona either abazomjikela ukuthi makehle esikhundleni or sizobona sizoqala ukubona kusiba lama-protest lama-riots e-Russia abantu besala ukuthi bajoyine impi yakho uPutin.
Ngiyabonga Moyo. I got carried away. Kade ngicela i-3 minutes but I got carried